sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 15 kumpalakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili, uhulumende usengeze isiqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. IBhilitane yesula imigoqo elukhuni ebifakele iZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alitshumi kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ibandla le-MDC Alliance lithi impi ekubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe ngeyomdeni engangenwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ulumende usengeze imigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. UMutswangwa wazise njalo ukuthi uhulumende usemise yonke imihlangano yengatsha zakhe edinga ukuthi abantu bebe ndawonye mathupha. Uthi imihlangano ebalulekileyo izaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana ngabomabonakude. Uphinde waxwayisa uZulu jikelele ukuthi eqhubeke eqaphele lumkhuhlane njalo ezivikela ngoba usumemetheka ngamandla kulezinsuku. Uhulumende weBhilitane sesuse imigoqo elukhuni ayifakela eZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alitshumi kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Kusukela namuhla, abantu abavela eZimbabwe lakwamanye amazwe agoqela iSouth Africa, Zambia, Angola leLesotho abaseyikubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers okwensuku ezilitshumi nxa bengena kweleBhilitane. Kodwa kumele babe belobufakazi bokuthi kabalawo umkhuhlane we-COVID-19. Abanengi bamukele ukwesulwa komlayo lo ngenjabulo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobansi Magonya.
Eqinisweni into esijabulelayo siyakwemukela sibili ngezandla ezimhlophe, kodwa izandla zakhona ezimhlophe ezithwele umense, ngoba liza kunanzelela njalo likukhumbula ukuthi abantu laba ngikhuluma ngamazonala bawentshonalanga balolufa lokuthi baletha imikhuhlane yabo e-Afrika bese besithi bona imikhuhlane yabo esesiyibambile nenxa sebeyilethe e-Afrika bese besithi imikhuhlane ye-Afrika. I-Omicron leyi ukhumbula ukuthi ize e-Afrika ibuya lama-Europeans, yibo abayilethe e-Afrika. Ibithe isibanjiwe ngudube eBotswana yavela lase-South Africa ukuthi isichaphile. Sebesiya kuthi South African variant. Hayi, akulunganga lokho. Into kumele ukuthi okhulumende bekuqaphele khonokho, ngoba ikuganga lokho owenziwa ngamazwe entshonalanga ukuthi bayasilethela imikhuhlane ekhaya. Sebekulethe e-Afrika sebezokuthi yimikhuhlane okuthiwa yi-South African variant called Omicron. Akulunganga lokho. Ngamafitshane ke Mvukankomo, siyakwemukela lokho okwenziweyo ukuthi amazona la alitshumi lanye akhitshwe kulisti yamazwe okumele ukuthi nxa abantu bakhona befika lapha, abantu bavela khona behlale ehoteleni kahulumende for 10 days.
Ve ngaba bekhona yini abeZimbabwe khona ngapho abasebemise ingwendo zabo zokuya eZimbabwe ngekhefule khisimusi asebecabanga ukuhamba njengoba so kule nguquko le
Ninjenjena bekumele ukuthi ngolwesihlalo umuntu ngawe uyagada ngisiye ekhaya kodwa ke kuthe kuphuma into bese siyesule nxa lamhlanje beza sitshela ukuthi sebekhipha imigoqo yade beyifakile abantu sebevele besula amalungiselelo abo ukuthi beye ekhaya sokusiba nzima mfoka nkomo ukuthi ngidinga itikiti lamhlanje ngiyagada ngolwesihlalo ngoba liyabe selidula okuphindwe kabili kathathu njalo ukhumbula ukuthi abanye abantu amatikiti ngabantu abathenga amatikiti kudala nxa lamhlanje sokumuntu siyakuthi hayi usetshintsha ingqondo sokumele ahambe ekhaya ungahamba nxa uzimisele ukuthi uzabhadala imali ephindwe kabili okathathu kodwa-ke into enye ehluphayo nkomo yile angithi uyabona ukuthi uhulumende lo ngumajike eduze uyenelisa ukuthi ugade lamhla uye kwehla komnanga kwakusasa uthi ufika khona ngale ule nsuku ezimbili ezintathu ezinezinhlanu uzwe sokuthiwa hhayi imgoqulyani isibuyele bona usekhaya sokumele ukuthi nxa uphenduka lapha uphenduke ube le mali engange-£2,300 oza kuya hayi spende ehoteleni kahulumende yonale ungakavunyeli ukuthi ungene i-10 days zonezo ozazispenda uhleli kuleyo hotel ungumuntu okumele ukuthi ube semsebenzini uza kubika ukuthini uza kubamba ukuthini so sesizalindela ukuthi sibone ukuthi nxa sisiyaqeda iwinter kuyabe kumi ngaluphi uhlobo njalo sikhangele ukuthi yona ngokwayo vele i-COVID umhlaba wonke jikelele imi ngayiphi indlela ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe iyabe sidla ubhedu kwenzeke njalo ukuthi hhayi iyabe sidedile
Umnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane njalo uhlaziya ezombusaswe. Eyomteni kayingenwa. La ngamazwi avela kubandla leMDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liwaqondise kubandla leMDC lona eselibhekane lokudlephana okukhulu phakathi kwabakhokheli balo. Ukulwisana lokhu kudale ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe acele idale le-High Court ukuthi livimbe imizamo yokumxotsha ephalamende kanye lakubandla khona athi kuqoqwa ngomkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora. Umakhuphe uthi uMonzora uzama ukumxotsha emethesa icala lokusekela iZANU-PF kanti labanye abaseceleni lakhe betheswa icala lokusekela uChamisa. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi le ngeyomdeni engangenwayo. Uthi uMonzora lo Makhuphe kumele baqedelane bethule bengafaki ibandla lakhe phakathi.
Siyamangala namhlanje iMDCT ethungamelwa ngubaba uMonzora. Sebesilwa lo Khuphe labangani bakhe befuna ukubaxotsha ePhalamende into le party yabo besithi hhayi uKhuphe zokukhanda ngani sezwalana le MDC Alliance. UKhuphe sezwela abantu be-MDC Alliance. Hathi mahlabe zulu sithi mayuyu impi yomdeni ayingenwa sithina sazivele sisazi ukuthi imfumba yabe iyaphela njani basithathele iofisi i-headquarters yethu Morgan Richard House basithathele imali yethu basithathele ama-MPs ethu lama-councillors ngathi sebasithathela konke nje lebizo bayalifuna yikho-ke thina sithi hatshi bantu bangathatha konke kodwa abasoze bathathe iinhliziyo zabantu lobuntu babantu. Yikho ke siyabacela sithi mayuyu mahlabe zulu lingasichaphazeli igazi lenu hlalani phansi libone ukuthi lingenza njani hhatshi ukusifaka emadakeni enu thina sisebenzela abantu abampofu abahluphekayo abavulnerable abangalakudla abangalabazali abahlutshwa iZANU-PF nsuku zonke ababulawa yizigananda zalezi ezizaziyo yikho ke lingasifaki emanyaleni qedelana nini thina sikhangele sithi sizabona lapho kuzawela khona induku loxawuxawu ngoba abadala bathi impi yomdeni ayingena singena ngaphi la lahamba ku Congress elenza konke sisebenza lezano sisebenza lamasosha namhla selisithi sesitheni
umakhuphe labanye bakhe bengazakini besithi isebefuna ukuba ingxenye yeMDC Alliance sebefuna ukuba ngamalunga liza bamukela yini
athi phela yikho sisithi thina impi yomdeni kayingenwa sizakhuluma sokufanele ngezikhathi zwenezo inhlwa ibanjwa ngekhanda njalo asifisi ukutshengisa uzulu kandaba ungani singamahlongandlebe sikhamba sidiliza abantu abazekhela umuzo wakho thina sima ngokuthi impi yomdeni kayingenwa lo umbuzo ubuzayo siza kuphendula ngesikhathi sokufanele hatsho kwamanje okwamanje sithi impi yomdeni kayingena
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance zaqhutshwa imidlalo yenguqu elokitshini lemganwini lelenketha kobulawayo ngesonto ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lokusebenzisa izidakamiswa imidlalo le iqoqwe ngomhlali umnumzana Obed Manduna njalo inkezo le ibizwa ngokuthi iManduna Nketa Cup imidlalo le iza ngesikhathi uhulumende sithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokubhahile eZimbabwe lokuthi kusukela ngosibandlela kusiya kumfumfu lonyaka kulabantu abedlula amakhulu amathathu 359 abalaliswe ezibhedlela ngemva kokusebenzisa okudakayo umphathintambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisithupha 575 abangu-192 babo kungabathengisa izidakamiswa kuthi abangu-383 ngabazisebenzisayo uthi njalo ekubopheni abantu laba amapolisa athole izidakamiswa ezingena ku-$28 million Zimbabwe dollars. Siqoxele Manduna ngemidlalo yangesonto le ayiqoqayo.
Ikhona i-tournament emhlaka 19 December enketa 9. Sizama ukuthi sikhuthaze abantwana ukuthi bechiyane lento ezidakayo. Enketa esigabeni senketa so yikho sibili khona i-tournament iManduna tournament enketa mganwini
ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo laba ungathi ludubo olubhahe kakhulu yini khona ngapho enketa lasemganwini
engunanzelelo lapha esigabeni sethu senketa mganwini ukuthi la bancane sebethatha into ezidakayo lezi kwesi sikhathini esiningi i-peer pressure babeyengana besidayo sizameni lokho be-experimenta so sizama ukubakhuthaza ingozi ekhona ku-drug abuse lalokho okuthengiswayo okudakayo so sibone kufanele sibone kuqakathekile ukuthi siyenze i-tournament leyo sikhuthazane ukuthi hhayi lokhu akulunganga labo bemelela iminyaka yabo ikwane ku-18 years sebengazinathela okudakayo oba nginanzela ukuthi abaningi abathatha lokho okudakayo abancane babesesikolo babengakabile lama-decisions abazenzela bona babesahlala nabazali so ikwesikuzamayo ukuthi sibakhuthaze ukuthi hhayi beke bechiyane la
umnumzana Obed Manduna uqoqa imidlalo yenguqu ngenjongo yokukhuthaza abatsha enketha lasemganwini kobulawayo ukuthi bachiyane lezidakamiswa. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uza kupha ubufakazi emthethwandaba namuhla kudaba lokuthethwa kwecala eletheswa owayengunkosikazi wakhe uMary Mbayiwa elokuqoqa umtshato loChiwenga engakwazi. Ikroniko ithi kulezulu elinengi eliza kuna ngolaka olwesabisayo okwensuku eziyisithupha endaweni ezijiyeneyo zelizwe lize liyephela ngovulo. INewsday ithi ibhanga leCBZ lona elilawulwa ngumnumzana kudakwashe Tagwireyi yilo eliza kwamukela imali yeMelika ezabhadalwa ngabantu abafuna incwadi zokuhambisa ezintsha ama-passports. Isayithi yona ithi ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19 suku ngosuku kobulawayo kungaba kuphehlwa ngumgaga walomkhuhlane omutsha owe-Omicron. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani kustudio 7, salubonani. Okhulumayo uJosephat Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Ize iziwe la ngabogawule labochuma abasupport iZANPF. Siyacela phela beke beyenze iZimbabwe ifanele amanye amazwe. Bona basuka bethathi lockdown kungathi balozwelo ebantwini kathi balambisa abantu. Bebelokhe bethingathi balozwelo iCorona enkulu eZimbabwe iZANPF. Mayizani PF ingaphuma o ike ifundi ikopi kwamanye amazwe ukuthi benza njani even besenzo kwama lockdown ukuthi benza njani bona benza ngathi balozwelo kakhulu kathi izinyoka ezinkulu sithabake benyekedise belunge labo befanele abanye abantu.
Wena nkomo zinyanele silo side lesikhat singahlangene yimina izinyanele silo eliphumanga lena kwelesholosho umcetjwa phela umcetjwa wamampela enthanda ukuboshwa lapha wena Nkunze Manxeba zinyanele silo wena kankomo ebhonga isemelika izwakale kwele kamthwakazi ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bakithi bengazihluphi ngokholwa ukholwa lo ukholwa gawulelo ngesilungu abamthi believe imbuzi yomnyanga ekhala ilandela amakhanka ikhala ilandela amakhanka nje ayazi ukubana azoyidla ngoba inguvuma zonke abamthi ngesilungu yes akazi funa isikole funa ukufundiswa lundoda ngoba lamakhanka walandelayo ngawazi azomudla. Bese ngithi kunendaba engiyizwile ikhulunywa emayelana ngezindlovu zasesholosho ezidayisiweyo yangacaci le mali. Akumangazi bheka lokholwa lo uyamthola esephikisana nakho khona lokho. Eminyakeni edlule nisakhumbula aluba kwabulawa izindlovu kwadingwa amadoda athila ayephiwa nje okungama-peanuts esiyatshefa izindlovu bese sokuthathwa izimpondo. Yaphelelaphi leya ndaba? Bese ngibuya endabeni eke yathintwa ngundoda athile athi yena iSouth Africa kungani ilwa nabantu baseZimbabwe izoyeka kanjani kanti wena ma uzathi uney'ngane zakho bese ubona sezidlelwa zingane zakomakhelwana njalo nje suku ngosuku mazithi ziyabizana ukubana asidleni sokuphekiwe zibona ingane zakomakhelwana sezithutshile asidleni sokuphekiwe ingane zakomakhelwana sezithutshile. Hayi ndoda awuyishiye leyo zinuka amakhwapha uzibuze kubana kade koze kube nini.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town. Ngivusa laba abalandelayo eMalunku eLupane seMpulu. Ngithi ngivusa umama uNanhlanhla owakomatshivovo. Ngivuse lo nkomo umdala u-RJ owayesebenza esibhedlela seMpulu. Ngivuse lo mdala osathula nindevula ngivuse nomalume wami uPaul Ngwenya osamthuliswa inyanga, ngivuse lomza wami uJabulani Ngwenya, ngivuse bonke abangaziyo emalunku emazwideni le kompofu la kodube khona le. Ngithi livuka njani, selilima yini izulu liyana yini, ngaphe kuTswana hayi kungcono, liyakhiza sibili, abalimayo bayalima. Ngithi iChristmas idlala ngaphi lo nyaka. Ngithi ngiyabonga imihlanhla amahlango omatshivovo oncube laphana. Ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu abelani izikhathi zonke alivikele kucorona. Ngiyabonga
sibingelele balaleli bakastudio 7, ngibingelele bonke labasakazi bakastudio 7. Mina ngiyamangala lapha bantu bakithi eZimbabwe ukuthi kanti njengoba kuhlala kukhulunywa kutwana kwakulwela umhlaba eZimbabwe, kuxotshwa amakhiwa kuthi akulwela umhlaba, kanti lo mhlaba angiwubonwa ulwelwa ngoba kathesi uma ufuna nje wena ukuthi nana ngifuna ukuthi lami ke ngiyakhe kuyidumbanyana kwami laphayana, uzabizelwa inkalakatha zemali ukuthi vele awugwanisi le msebenzi yami khona kayikho. Kanti umhlaba lokwenza ukuthi awulwelwa, awulwelwa ukuthi ube ngwabo bani, uphiwa bani lowo mhlaba, njani imo yeZimbabwe iyathengiselwa inkalakatha yemali. Uma wena ungathi kahle umhlaba lo kuphela ungathi uyawuthenga, uyawukhipha loba inkomo ezikwana 20 ukuze uyethenga umhlaba. Manje akuntshele kodwa ukuthi vele lapha kuyancindezelwana, bakhona kumele bethole, bakhona kumele bengatholi, sibili behlale bencindezelwe ngoba besazi ukuthi akula msebenzi, awula mali ozayithole, uyadala kuphela uhlupheke eZimbabwe lapha kuthiwa yilizwe lakho. Uthi ukuthi yilizwe labanye abantu, hhayi uZulu wonke. Kanti unganjani abantu nxa bevota beke bezama ukuvotela enye iphathi, sibone ukuthi yona izasiphatha njani ngoba lapha hhayi singaphasi kwencindezelo olungazakaliyo. Uyezwa abaphathi bakhona beleke bephawula, hayi izami iyazama, izami incindezela. Hayi bakithi, hayi asike ake libheke ngelinye ilihlo ukuthi kwenzakalani lapha eZimbabwe. Asizondi iphathi kodwa sizondi izenzo ezenzakalayo. Akula mhlaba okungathwana wawulwelwa ngabantu kodwa uyowuthengiselwa ngemali ungekho uyigwanisa.
Ngathaba nxa odiyami ngabalo beke bizwe labantu besithi council sikhathele shame, sikhathele ngokuphila ngedoda, siyabhadala imali zakhona esizibhadala azikwani, wazibhadale emalini ayikwani, sizakwazi bafuna senzeni, ayikwani imali esiyibhadala ayikwani, wazibhadale emalini ayikwani, uzozathi uthwala ibhadala oyalo mlando nosolomoya dodi kula bethu bezinhlanga bezolithi idoti ingcekeza.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi ukoma komkhathi okudale indlala kuyaqhubeka kweleSomalia lanxa nje izulu like lana kwezinye indawo. Umsakazo munye uthi iyaphambili imizamo yokulumathisa amagesi lokulungisa wonke umonakalo odalwe isiphepho ebesilamandla amangalisayo ezabelweni zeMelika eziyisithupha. Singene kudaba lweMelika. Isigodlo saleli lizwe iWashington DC izolo sibophise amaqembu amabili awabamhlophe abazonda eminye imihlobo phezu kodlame olwadalwa ngamalunga alawa maqembu kanye labasekeli bakamnumzana Donald Trump ePhalamende emhlaka 6 ngoZibandlela. Amaqembu la abalisa ele Proud Boys kanye lele Oath Keepers. Wona azakala ngokubandlulula lokuzonda abantu abamnyama leminye imihlobo. Igqwetha elikhulu lesigodlo lesi u-Attorney General utshele intathelizindaba izolo ukuthi bafuna abasolwa bahlawuliswe imali lanxa engatshongo ukuthi enganani. Amanye amalunga amaqembu la avele aphakathi kokuthonisiswa ngamacala okuhlasela iparlamente emizameni yokuvimba ukungena kukamnumzana Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba owayengumongameli umnumzana Donald Trump. Iparlamente yona iphezu kophenyo oluphathelanela loludlakela njalo iphakathi kokuhlaziya ubufakazi ebuphiwe ngowayengumcebisi kaTrump umnumzana Mark Meadows. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Awumangalisi ukubona bebabophisa laba ikakhulu amaqembu lamabili awontamoni khune laba balobandlululo iProud Boys lalaba abanye ngokuba yibo abafuca kakhulu besebenza lomongameli uTrump ukuthi baze bayihlasela mhla ka6 kuzibandlela ngo2021. Sikubonile kusenzeka lokho babonakala baphuma emapikitsheni. Ngakho ukubabophisa lokhu kuyikuthi bajeziseke bona uqobo lwabo. Kodwa ke angiboni ukuthi kuzabalimaza kanjalo ngoba imali izavela kulabo abanye babasekelayo kube lula ukuthi bayikhiphe babhadale lezo nhlawulo ezifanele zibe khona ngokuba zifanele vele zibe khona ukuze kungaphindakali khona lokhu okwabonakala kusenzakala ukuzama ukuvimbela intando yombuso wabantu idemokhrasi.
Iparlamente layo iphakathi kokuphenya ukuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaTrump laba. Ubona izala nkomoni kulolu phenyo.
Uphenyo lolungeke lulethe inguquko ebanzi kakhulu ngokuba iMelika ihlukene phakathi ngokombono. Kulalabo abakholelwa bengakosokudla sezepolitiki lalabo abakholelwa bengakosekunxele kwezepolitiki. Inkolo zabo zisasondelelani njengalokho ezaziyikho khona. IMelika yayilabantu abanengi esenta lokho kuthiwa yi-ideological center. Yayilabantu abaningi abangama-independent. Kodwa ngokuya kwesikhathi sokusiya abantu bezigebhela, beziweldela endaweni abakuzo bengafuni ukusondelelana labanye. Uphenyo lolu luyakwenza ukuthi bahlukane ngokombono ikakhulu. Angeke lubasondeze ndawonye vele noma sekutheni. Kuzadingeka okubanzi kakhulu ukuba iMelika ikwazi ukusebenza ndawonye babambisane, bangadonselani ngendlela abadonselana ngayo. Kanti ke futhi uphenyo lolu luqakathekile lufanele lube khona ngokuba nxa lungazange lwenziwa lolu phenyo. Usengabona ukuhlaselwa kweparlamente kanengi kusehla kusiya kuma-states kuze kuyefika khona le kuma-county.
Amaqembu alobandlululo la siwabonile kuminyaka esanda kwedlula ayakhula ayandlondlobala njalo aba lesibindi sokuvela nje emphakathini. Kukhona yini okungenziwa okungawaqeda?
Lokhu kubonisa ukuthi iMelika kayimanga kahle kwezepolitiki ngokuba ungakhangela amazwe amaningi entshonalanga. Laba bantu abalobandlululo bayacatsha, benza imisebenzi yabo ebusuku. EMelika baningi kakhulu, amaqembu akhona saba maningi kakhulu. Ahlomileyo okunye okumangalisa uyacabanga ukuthi ngumbutho welizwe. Kanti ngabantu abazimele ungahlanganisa ke inkolelo lezi zabantu abalobandlululo besokusiba lula njalo ukuthola izikhali njengalokho sikubona kusenzakala eMelika. Uhlanganise ukuhlukana kwemibono kweMelika, uhlanganise kwethusela, kuba lengozi enkulu ukuthi kuzahlala kusifa abantu ngokuba njalo kakupheleli kukhona lokho kuphela ukuthi bakholelwe ezintweni lezi ezingaqondanga kodwa babuya babe lezikhali zokubulala abantu. Ngakho-ke iMelika kuyafanele ukuthi iqinise imithetho ivimbele abantu abanjengalaba ngokuba akuhambisani lamalungelo abantu. Akula muntu ofana abe lelungelo lokubulala abantu, lokubandlulula abantu, kuthwele ilungelo lakho nxa engafuni abanye ngabafuni. Ayisiyo indlela eqondileyo yokuphila leyo.
Umnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. IBhilitane yesula imigoqo elukhuni ebiyifakele iZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alitshumi phezu komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ibandla leMDC Alliance lithi impi yekubandla leMDC T phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lomsekeli wakhe unkosazana Dokozani Khuphe ngeyomdeni engangenwayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.